I-warrant of arrest leyo iphiwe amapolisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshengwa ongomunye wabancintisa bedinga kumela iBulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshengwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlwangudlwangu ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT koBulawayo ngoMbimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo, kodwa abane ababalisa yena uMtshengwa, uMaland Ncube, uPhillips Maka lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala, ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abane laba, kodwa akwenzakalanga lokho njengoba uMtshengwa ubengekho. Igqwetha labane laba uMnumzana Prince Buche Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje loMtshengwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ucine evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi, kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa xa kuyukuthi uMtshengwa engatholakala. Ucine ngokutshela intathelezindaba uDube ukuthi ukungezi kukaMtshengwa laye kummangalisile okwamagama, njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. UMtshengwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebeyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.